sibona engathi ukungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima ngenxa yokuthi uhlelo lwevoter education luhamba lungabilula ezigabeni akwenza ukuthi abantu abaningi bengabilo lo bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe iconcern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali ukwenzela ukuthi bengabi lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwelula kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini eZEC ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okwakathi siluhamba kahle. Angila ama-figures engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yiZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum ebakhona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bebamele endaweni eziphakemeyo ePhalamende lakubo Senate khona ngale. Ya siyananzelela ukuthi iBlitz ingabe siphelile yebo kodwa kuyadingakala ukuthi iZEC isebenzise indlela zonke ezibalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili. Kule social media, kulama poster, kulama flyer abangafaka emdulwini befaka endaweni ezijeneyo kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili.